Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo womhlazi ku 20 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi lamuhla uzangezelela iholo lezisebenzi zakhe ngokuphindwe kabili, kodwa amatitshala athi isilinganiso lesi siphansi kakhulu.
Njengoba sizithiwe ukuphupha lethu esilibhalileyo sisazisa amalunga ethu ukuthi thina lokhu yena ngasikuvuni, ngoba esesikukhangelele kathesi ukuthi kasiguquleni yona ingqondo yokuthi umbalisi ungumyanga.
Ukungabi lengatsha zebandla ama-structures kubandla le-Citizens Coalition for Change kuzabangela na ukuthi leli bandla linqotshwe kukhetho?
Wakathesi akudingi ukuthi ube lokuxoxana pha abantu behlezi phansi kwesihlahla isafika ukwenza thina ongoya sihlezi phansi eZambia kumbe eMozambique sikhuluma ngezaphu siphansi kwesihlahla sibhala amabizo, lokho sokungwendulo lo.
Kodwa abanye bathi ibandla le-CCC lilazo ingatsha lanxa lisithi zadilizwa ukuze kungabi lempehla engenayo.
Ngikubingelele msakazi, ngibingelele labalaleli emakhaya. Ngibonga ithuba lokuthi ngixoxisane lawe labalaleli emakhaya. Umbuzo wakho muhle kakhulu, and ngijabula ukuthi uthe for ibandla le-CCC. Kodwa ngiwuphendule kanje, ukungabi lama-structures kungasebenzisa ibandla nzima noma yiliphi ibandla. Kungaba nzima ngempela ukuthi usebenze ungela ma-structures. Wonke la mabandla wabona ehluleka ekhethweni awala ma-structures.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Uhulumende uthi lamuhla uzengezelela iholo lezisebenzi zakhe ngokuphindwe kabili, kodwa amatitshala athi isilinganiso lesi siphansi kakhulu. Sikhuluma nje oba abongi bathi kabayi emsebenzini lamuhla lanxa iholo lizakhwezwa ngokuphindwe kabili i-100%. Inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association ithi abongi bazabuyela emsebenzini nxa kuphela uhulumende engabaholisa ngedola leMelika imuli uxolo imali edlula amakhulu amahlanu US$540 ngenyanga. Isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala eZimta, umnumzana Sifiso Ndlovu, utshele iStudio 7 ukuthi lanxa bengavumelani lesilinganiso sokukhwezwa kweholo labo, bazaqala baphe inkulumo ithuba andubana bathathe amanyathelo okutshengisela.
Imali yena kasiyemukelanga. Njengoba sizithiwe ukuphupha lethu esilibhalileyo sisazisa amalunga ethu ukuthi thina lokhu yena ngasikuvuni, ngoba esesikukhangelele kathesi ukuthi kasiguquleni yona ingqondo yokuthi umbalisi ungumyanga. Nanku phela sonke isikhathi ukukhulunywa ngemali yezisebenzi zikahulumende ubuya kuhanjiswe ufananise kuqathaniswe lale abathi i-TDL, i-Poverty Data Line. Imali ekhomba ubuyanga kumbe sithi thina imali eyitholwe ngumyanga oselizweni. Singeke sathi-ke ukuthi ababalisike bakahulumende kumele bafaniswe lobuyanga. Njalo-ke esikukhangeleyo ukuthi nxa sesikhuluma ngokuthi i-cost of living adjustment le phela bathi iwenelisa olokho emvele ngikuphila, ngingaza-ke ngivume ukuthi ngeneliswe ukuphiliswa ebuyangeni. Siwalile-ke lokho sathi thina ukuze ibhaskiti kambalisi ithengise ukuthi yena uvele usebenza nje uvele uklasisithi thina yimidle class, asingeke samfanisa-ke lo myanga phecelezi singeke sathina ngophofo phezulu, njengoba sivele sisebenzela ukuya ku-upper middle class. kathi siyaqala nini sokuseleminyaka esishiya kalombili nje ukuthi siyehle khona ku-2030.
Kodwa nxa sikhangele yona isilinganiso sakhona okuthiwa sizengezelelwa ngayo, lisibona njani? Vele sizayenza yini ukuthi kube nganeno ukuthi amatitsha la enelise ukuya emsebenzini?
Ikho sisalile lesi silinganiso ngoba isihlanganiso lesi sikusukisela endimeni ephansi, ngoba nxa uthi 100% of 18,000 utho ukuthi ngiye ku-32,000. Ngenye indlela utho ukuthi ngisuke kulokhana ebengukuhola ekuqaleni lapha imali yaqala i-18,000 ilingana le-$100. Namhlanje i-36,000 ilingana le-posa ithi mina ingana le-$50 kumbe ithi mina $33. So ngenxa ye-$33 imali uthanga ngizayihola nxa ngisisebenzi sakhomende siphansi iyangapha. Kanxa ngumbani sokuthiwa ngaqala $61 isingikhupha engizwenapha phezu kwemali akade ngiyihola ngoba ebeku-$175 kuhlanganiswa lalenye edinga imali ye-$1 umatshi ibe yimali. Kodwa khathesi akuselutho ngoba nxa uvuluzito na-100% ungaze wafake abe ngangama-percentage nxa evele imbono oqala kuyo iphaza ayekwesi ndawo. Yiko phela esikwaleleyo ukuthi hhayi kasiguqukeni indlela esikhangela ngayo iholo lezisebenzi zikahulumente, sisukela ngaphi indima yakhona, lapho esiyihlaba khona vele siyihlaba ngendlela eqondileyo na, kumbe vele sesayinciphisa sayenza abancana. Yikho kuyeosokubuyele nabo bayehlanganisa imibono njengabahulumente baphendukele mpendulo athe bona mhlawumbe ngemva kweviki bangazalo mpendulo.
Manje nxa kuyikuthi abafezanga lokho elikufunayo, lizathatha nyathelo bani? Sizabona na litshengisele.
Okokuqala Kristi kakuhlezi ukhulunywa ngokuthi sizavele sithwale intonga singakaqedi ulo. Angithi ukuthi okudingize ngithi mina siyathuza kusesehluleni sokusekuhlula ingqondo, kwehlula le mbono, kwehlula lonke imizamo kulabo kuthazi kunahazikazilekwe phela kukhale kwehlule ehlulwe ehlule hambe ayenqanda inkomo etshonyeselusa xa ukuthi uvele usehlulwe. Kodwa kwamanje sithe ithuba lengxoxo, ngakho-ke umbuzo wakho ngamakafitshanithi mina sizolichapha lelo bholokho sesilitholile.
Lo-ke ngumnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala eyezimtha. Ukungabi lengatsha zebandla ama-structures kubandla le-Citizens Coalition for Change kungabangela na ukuthi leli bandla linqotshwe kukhetho? Nyakenye umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa wazisa ukuba usedilize ingatsha zonke zebandla ezibalisa ubukhokheli, abasekeli bakhe, umgcinisihlalo nengatsha zaphansi phambilini kokubumba kakutsha ibandla le-CCC ngozibandlela. Lokhu kwathiya ibandla lilomkhokheli nje kuphela, labanye okuthiwa babambe izikhundla. Lokhu sokudale inkulumo, abanye abafanalo wake waba ngumphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo esithi leli bandla seliyingebhezi nje engasoze inqobe kukhetho ngokuswela ingatsha zebandla kumbe ama-structures ngesilungu. Sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi ingatsha zebandla ngamacebo endulo ngoba lezinsuku intsha ayifuni okwakusenziwa ngendlela zakudala.
Okokuqala, siyazi ukuthi i-CCC yanqoba ukhetho olwenziwa inyanga ezimbalwa ezedluleyo ingelama-structure. Sokutshengisela ukuthi i-structure ye iya isetshenziswe ukumobilize, kodwa ungazukhangelisise ingqondo yabantu abantu abethu abalezi nsuku laba kabaso laba abantu esingathi ama-post-nationalist political activists labana ababevama ukuhlala phansi kwesihlahla bekhulwa ngokwezabo, bekhulwa ngokwezami, beyisiqindiqindi kumbe ama-structures izigabagaba. Khathesi sekungathi sebengabantu abacabanga ngesingathi ngesikhiwa i-brand, ukuthi kanti i-brand lethu ayi-CCC khanya into ethandekayo. Bayakhuluma ngakho kuma-virtual media, kuma-WhatsApp, kuma-Facebook, kubo-Twitter, kubo-TikTok, bayakhuluma ngakho. kukanti ke istructure manje vele yona umthetho wayo into evele esetshenziswa ukuthi abantu bahlale bekhulume ngokomhlangano wabo bemobilizana beqoqana besiyavota akusadingi ukuthi kube lento enjalo kanti singoba sokule brand politics ye abanye aba izikhuthaza mfundo zingathi khona hachi istructure iyancedisa umobilize kanti immobilization sisenziwa virtually so abafana la abantu abethu laba abazukulu bethu abantu abethu laba kabasela sikhathi sokuhlala phansi bekhuluma ngokwe ngokwe politics bephansi kwesihlahla sebekhuluma virtually sokuthi ukuthi nxa iCCC ile structure e virtual into engasebenza kwakhathesi
manje ibandla nxa lingela ma structures nxa befuna ukuthi baqoqe uZulu kumbe okuthiwa i mobilization kungela ma structures kuyahamba njani
njengoba ngisicho mfowethu ukuthi ukumobilize kuthi ukuthi ukuqoqa abantu abanengi ukhuluma la yamalunga amaqembu ama political parties likhuluma ngokuyavota ngokubhalisa ama election ukuregister lokho konke sekusenziwa virtually abantu abethu thina baqeda isikhathi esinenge beku virtual ya into yokuqala so ukumobilize ngakho ukumobilize akusadingi ukuthi abantu bahlale phansi kwesihlahla bebhala amabizo kuma exercise book lokana yi post national politics nationalist politics esingekho kathesi okwesibili ye kungenzakala ukuthi i structure isetshenziswe ukuthi kube lamabizo phansi abantu bejelana ukuthi bayavota kodwa njengokubona kwami isikhathi sakhona leso sisedlula sokusetshenziswa i virtual organization asiboneni futhi ukuthi nxa i structure ikhona endaweni kayihluphi ukuthi infiltrate ngoba nxa bekwazi ukuthi uzibani ubani ulesikhundla bengafaka umuntu wabo ngoba umuntu olomcabango nje ngabo emnika imali kodwa nxa i structure i virtual ibulembu i virtual structure guy bambeki it's not tangible you cannot infiltrate i structure e virtual so ngibona ngathi mina iCCC ingaba ngcono okwakhathesi ihlale i virtual okwemakhaya kungasetshenziswa enye izindlela kodwa kabaqale banqobe njengoba lokho abakwenzayo kathesi banqobe ngo 2023 sebezasebenzisa abantu bakhona abasebenzi besezikhundleni njengama key contact persons okwakhathesi akudingi ukudubele lokuxoxana pha abantu behlezi phansi kwesihlahla isasikwenza thina ongwenya sihlezi phansi eZambia kumbe eMozambique sikhuluma ngezaphu siphansi kwesihlahla sibhala amabizo lokho sokungwendulo lokho
lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare lokhu sikudaba lunye ukungabi lengatsha zebandla kubikwa kulakho bangela ukuthi bandla lesisi lingatholi imali yokusebenzisa kukhetho oluzayo ngoba amalunga aleli bandla engenelisi ukunikela imali ebhadalwa ngamalunga nyanga zonke. Sixoxe lo Senator Khaliphani Phugeni owebandla le-MDCT ocubungula ezombusazwe njalo. Saqala ukumbuza ukuthi ukungabi lengatsha lokhu kulomthelela na ekunqotshweni kwebandla lezombusazwe.
Ngikubingelele msakazi ngibingelele labalaleli emakhaya ngibonga ithuba lokuthi ngixoxisane lawe labalaleli emakhaya. Umbuzo wakho muhle kakhulu. Endingijabula ukuthi uthe for ibandla leCCC kodwa ngiuphendule kanje ukungabi la ma structures kungasebenzisa ibandla nzima noma yilipi ibandla kungaba nzima ngempela ukuthi usebenze ungela ma structures wonke la amabandla wabona ehluleka ekhethweni awala ma structures yikho ubona esehluleka ake ngibeke kanje amabandla ukuphumelela noma ukwehluleka kwawo ekhethweni uyakwazi ukuthi ukulinke lobu le strength sama structures ukuthi balawo okunganani aqine okunganani lawo ma structures angibuye kubandla leCCC ibandla leCCC lilawa ma structures bayatsho ngempela bethi abala ma structures bacha kwathini kwathini siyakwazi waye besitsho kanjalo angithi babheke lokho abahlangane lakho ngemuva manje bese bebona ukuthi lenhlekelele leyingaphindi sivakatshele njalo kanti lo baba uchamisa naye usazama ukuthi afake iculture entsha lokwenza okutsha so ebese sithi yena hayi silibandle litsha kwenza kwethu kutsha kodwa iqinisweni ama structures balawo mawufuna ukwazi ama structures balawo that is why phela i standing committee committee sabo sihlangana bayahlangana ubona ngathi bayahlangana ngoba bombana abavele kwe standing committee yibo futhi ababakhona ikubona ama structures wabo ku provincial level bayahlangana ubona kanjani bombana abantu ababephethe yibo futhi abasaphethe lamanje kusehla kusiya phansi ngenxa yalokho ama structures balawo kodwa basazama ukuthi bangayi ekhethweni angithi lo ngumbono wami njengomhlaziwe politics bazama ukuthi bangayi kunkomfa yabo ngoba bangaya laphana uyazi ukuthi inkomfa iyaxabanisana indaba zezikhundla and bangaba infiltrated kodwa ama structure ukuba lawo balawo
manje ibandla nqalingela ma structures nqa befuna ukuthi baqoqe uZulu kungela ma structures kuyahamba njani
balawo bona ma structures yikho ubona makungukuthi bayamavumela baqoqe abantu benelisa kubaqoqa abantu ukuthi ama structures akhona eyinye research sibonise ukuthi ku by election abantu abavota ku by election aso bantu njengabantu abakuma structures and sibonile ku by election ukuthi bazamile ngempela ye umsebenzi wasekho ukuthi balwisane lezano kodwa sibone futhi iresearch le I think Afrobarometer besithi mawukhetho lungaba namhlanje bazothola amavoti athe xaxa wedlula awezano so konke lokho nje ngisakubonisa ukuthi inkulumo yami liyane ama structures balawo ngiyitsho ngoba kukhona okubonakalisayo ukuthi ye wona nanga ama structures akhona ukuthi bethabala ama structures iPR abayisebenzisayo ngenxa yokuthi mabe bona boni text lapha ba operator khona babona ngathi kungabasiza ukuthi betho kanjalo ngoba babona ingathi umthetho lokunye lokunye kuyasetshenziswa ukuthi bavalelwe ukwenza kahle into zabo ze politics baqhubeke njengabo bonke abantu bezimbabwe kodwa ama structures balawo yikho ubona bekwazi ukuthi ba mobilize abantu ngendlela ababa mobilize ngakhona ngiyabonga umsakazi labalalele emakhaya
Alo ke ngusenator Khalipani Phugeni oyibandla le MDCT njalo ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele zimlive.com lilodaba lokuthi uMo Blessing Ali owabulawa ngesihluku engaba wabulawela imali eyi-$5 engamadola kwele Melika eyalahleka eBhawa lapho ayenatha khona labanye. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi umkhokheli wabasakhulayo kubandla lezanu PF umnumzana John Baratza uthi abasakhulayo baleli bandla bazahlasela amalunga ebandla leCitizens Coalition for Change bengaqhubeka besenza athi ibudlwangudlwangu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani bakithi, sanibonani mahlaba ezulu abalaleli konke nabasakazi be-Studio 7 mhlaba wonke jikelele. Okhulumayo lapho bakithi lichakwane elikhulu ePlumtree esigabeni sakosiwo ukhanya nincula. Njengenhlala yenza ngizathanda ukuthi bakithi ngabe kwenzeka nje kungabe kwenzeka nke ngibuza muze lendoda kumbela amadoda amabili uchuma nokubelieve ugawule yamadoda la ezana lapha umbuzo wami kanje ngizwa uchuma esithi khona since umnangako wathatha over from kumuyi umgabe usenzela ukukhulu kakhulu impela usekule development enkulu kakhulu so ke angazi maybe bona esayidini labo ngingazi kumbe bashiya harare kumbe bashiya ukuphi kumbe bahlala phi bona ngoba mina mangithi athatha ukubheka lekwe ngapha eside ngethe mathebeleland ngiqale nje emgwaqweni ugwaqo ifile futhi ngathi kayikho bese ngisiza ezibedlela akuna next isikolo kuyafadalala yonke into nje amatishara nezisebenzi ka government konke abantu bayakhala isimaye ngapha la ngapha bahluleka nokuthenga nje idata nje ukuthi bekhona ukuthi bakhulume nje emafoni nabo so angikwazi ukuthi khona uchaze ukuthini ngoba besebenza abantu even abasebenzelana kulumende kodwa bayabayanga kusumanga lo muntu ethi high development ikhona impela kulo kuthuthuka kukhona angazi ukuthi bakhuluma ngaliphi lizwe ene bese sizizwa uchuma ngabe kuthoko yangwe ayamphendula impela ukuthi uthi yena amakhiwa iwayenza ukuthi idola lase Zimbabwe ligugubale life angazi ukuthi ushiwa apha makhiwa lawo ukhuluma ngapha makhiwa angazi impela ngoba thina sasisilwa nesikhathi sikhulula iZimbabwe we are not fighting about amakhiwa sasilwa nombuso wawo amakhiwa hayi wona amakhiwa so ke lapha mina angazi ukuthi angangiphendula na ukuthi khona iwapi lamakhiwa ase wise idola laseZimbabwe ngajabula kakhulu uma ngabe ngayithola impendulo mpela ukuthi amakhiwa lawa mpela iwapi kahle kahle angibonge bantu bakithi ameni kuleyo ndawo
basakazi dabalaleli bestudio 7 ninjani okhuluma ngufeli qiniso okhuluma seJohannesburg ekhaba selupane ejabhiwa ekana na indaba kamnankagwa okuthiwa yileader indaba emangaza kangaka ukuthi etshela abantwana from 5 years to 12 years abatshele ukuthi kumele bafunde bebe ngama-scientist ukuthi balungise imbhobhu yokudubula amaframashina okubhoma elida eprofessional leader mpela umuntu ophelele emqondweni etshela umntwana osesikolweni ngaleyo nto leyo ukuthi umntwana akahlala esempini akahlale ezilungiselele impi akukho yini ezinye izifundo wayengabatshela zona ukuthi abafundele zona ezibatshela ngezifundo zokuthi abalungise into zokubulala abantu beZimbabwe yahlupheka bafuna izwi lakhiwe yena ubhizo ukufuna izikhali kunye nedeputy yakhe leyo uthwenga la uthwenga manje na uhambile eSingapore ufuna lezo zikhali lezo ukuthi azithenge lezo zikhali kathi zizobulala abantu lezo zikhali zithengelwane ukuthini abantu kuyikubeda abantu beZimbabwe bayalamba abantu beZimbabwe bayahlupheka why should le imali ingazange yathathwa yase yadlungisa abantu beZimbabwe imigwaqo ifile imavodlovodo imigwaqo amagodigodi amapotolo why le mali ingathathanga yalungisa phakathi eZimbabwe isiyathengela abantu izikhali ithengela ukuthi ngoba kutheni utrekena bani uthusela bani ukuthi manje ngoba yena sekathenga izikhali ungathi phela kukhona la uthwenga naleli president yakhe umnankagwa induka abayithuza emqubeni ngathi kukhona nje ukuthusela abafuna ukukwenza ukuthi ngoba nabo sobe siyathenga izikhali bantu bakithi asibambaneni isitha lapho esikhulu yizani sekube lokho sikhumbana asibambaneni sikhipheli lesi sitha lesi esizani yiyo nje inkinga ekhona lapho phela nje akukho okunye okuningi into enkulu okumele ikhitshwe yizani ngoba yiyo eyancindezela kudala namanje isancindezela ababengayiboni sebeyayibona
linjani balalela bahle kustudio 7 lonke ngiyalibingelela abezanu abezaphu abemthwakazi abeCCC CCC ibandla elihle kumeleke ibandla elihle CCC yellow movement ngithanda ukuthi ngitsho nge-strike lesesenzakeleyo ukuthi hayi silitshayela izandla abafundi bema-universities kodwa lathi ke siyilahle phansi ma-teacher abangazange behambe ku-strike bazali abangazange behambe ku-strike ngoba i-strike lesi besisinceda kungasenani izanu mina ngabazikhukhumize bethi abantu abastrikanga inkinga nansi strike lesi asiyenzi kulizwe elingekho industrialized kodwa nyangakwazi ukuthi ezinhliziyweni zethu sistrikile ngobuningi ngoba khanyela nini emadorobheni kuhamba abaye emsebenzini abalutshwana abantu abaningi ababerumaruma behambahamba ngabantu abangalamsebenzi abangalani so istrike besingasebenzi kodwa lanxa kunjalo ezinhliziyweni zethu sistrikile bengagijimela uyabhala kumaphephandaba bethu abantu abastrikanga abantu balandelile ilizwe abalandelanga ilizwe abantu azangebebelandele bejabulele ukuhlala emsebenzini bahambile ye ngezinyama kodwa ngezinhliziyo zonke besistrikile ngoba liyasifosa lifaka amabhiza omlilo kuze kungikhumbuze umprofethi webhayibhilini u-Isaiah linabantu bezanu u-Isaiah uthi yena lithembe amabhiza omlilo izinqola zenzokwethusela abantu abampofu lithembe imbhobho yenu njengoba besekhiphela amabhiza lezinja izanu PF isiyehlulekile since 1980 abavusi bayo sebeze befana lo Nebukadnezar unkulunkulu uzo
uzondile uNebukadnezar wadla utshani for 7 years izano isingu Nebukadnezar ejeziswe nguNkulunkulu uNkulunkulu yajezisa ababusi sebesidla utshani xa usidla utshani usuyinyamazana you have entered animalism away from humanity awusacabangi ezombuso kakahle ze political agenda awuselayo I social content awuselayo ama economic values ukuthi uzabusa njani lizwe awuselayo into okuthiwa economic integration awuselayo I religious respect awuselayo aba advise abantu bezano bachiye nini zwaninge I triple CC yalinxusa ithi lina uyanini ngobunengi wezaphu ngwezano lijoyine lithule ebhokisi next year come 23 so ngaba lenguquko sizasukuma kube lenguquko siyevota kube lenguquko sesiyakha ke ilizwe lethu ngiyabonga amahlabezulu
Libukanjani endaweni zonke kakhulu ke sibingelele abasakazi beStudio 7 siyabonga yalibonga kakhulu baStudio 7 basakazi sibingelela kakhulu inhlangothini zonke ze lizwe lethu leli bonga kakhulu u-18 Nangagwa umdala usebenzile esikhaleni sethu lokhu ngihlale ngihlale ngigqugquzela abanye baphowethu ogogo nabo anti nabo mkhulu uhlele sasikhala ngalo lezithupha lamabhedi konke lokho uhulumende usecwekisile eminyango yama-ofisi ake ukuthi abantu bathole lezo ncwadi asambeni ngobuningi sambeni ngobuningi siyekeleni ukuba sibe sisithi thina uhulumende uyakhampena uhulumende mne noma ekhampena kodwa ekunika isithupha sakho ekuvumela ukuthi ulungise iy'ncwadi zabazukulu bakho yinto ebaluleke kakhulu asambeni ngobuningi akubhadalwa mali uhulumende ungathi uzamile ukuthi lolu hlelo lubuye egumeni lakho khonapho kakhulu lama 1-5 baphowethu esingenazo iy'thupha lamabhedi mina ngikhuluma nje sengikuphethe konke khona lokhu obekuzima kakhulu kini engingakwazi ngizakuqalaphi ngigcine kuphi kodwa-ke uhulumeni wethu sesenzele ukuthi sibonakale nathi siphethe izifanele zethu zezimbabwe ukuthi sizamvotela noma soze simvotele yena kanandaba lakho yena uvule ukuthi sibe lezi ncwadi zethu asandeni ma-ward 5 nonke nje wonke umuntu lapha ezimbabwe asandeni kuzaba yinto ephelayo phela noma engabi yikhampeni mzukani uphethe isithupha sakho noma edliwe ubamnangakho asozabuye ezokuthathela isithupha sakho kodwa okusalayo zabule isithupha sakho siyabonga
lawo-ke ngamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kwezemelika bekule micimbi etshiyeneyo elizweni lemelika izolo phambilini kwekhefu lanamuhla elokunanzwa ukukhululwa kwabensundu ababegciliziwe ilanga elithiwa June 10th ukucubungula okunengi ngalolu daba sixoxe lo mnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele melika
ikhefu elibaluleke kakhulu ebantwini abansundu elizweni leli elesemelika ngoba islavery yaphela ngalolu suku njalo yilanga esiselebrate-a khona ukukhululeka kwabantu abansundu singathi ijeni esihanjiwe ngabantu abansundu inde ngoba sibone ukulwisa belwela amalungelo abo endaweni eziningi kusukela ngama-civil rights ngesikhathi sabo Martin Luther King lapho umuntu omnyama wabengavunyelwa khona ukuvota njalo i-discrimination ingathi ubandlululo belulu kukhulu kakhulu kodwa sibona ukuthi hhayi sesike sagcina lathi sisilayo umongameli onsundu uBarack Obama and khona manje sino-vice president onsundu uKamala Harris kuyatshengisa kakhulu ukuthi intuthuko for abantu abansundu ilokhu isiya phambili esingathi thina igap yobandlululo iya ilokhu incipha phakathi kwabansundu labamhlophe so lilanga elibalulekile leke kakhulu elijajulelwa ngabantu abansundu bonke kuleli lizwe ngoba lilanga elikhombisa ukukhululeka kwabo and sibona iprogress kakhulu isenzeka ekuthini ubandlululo obelukhona alusekho ngoba sesiwazi ukuvota njalo sesiwazi lokuthi si-hold ama-position aqakathekileyo kuhulumeni
ungathi ngokubona kwakho abensundu baphathwa njani balokhu bebandlululwa yini ikakhulu nxa sikhangela ukubana
esiningi likhanya lilokhu liphila nzima bayabandlululwa yini kumbe ikukhetha nje impilo abayiphila
njengoba ngichilo ukuthi kutathe iminyaka eminingi ukuthi abansundu bathole inkululeko lapha kwele America ubandlululo lona lalo luzothatha isikhathi eside ukuthi luphume ngoba abantu abaningi abesilungu bala lokhu esithi prejudice bona basitshela ukuthi bona bali bangabantu abaphezulu kwabantu abamnyama so noma imithetho isiyakhipha ubandlulilo esingathi legally ubandlululo into engase uvumelekile even nasemsebenzini i-discrimination into engavumelekile kodwa siyazi ukubana kule institutional discrimination lapho othola ukuthi basa baloke besancindezelwa kodwa okungasekho emthethweni sengathi nje i-discrimination enziwa ngabantu ade bejwayele ukuthi bona yibona abaphezulu ngakho-ke kusazothatha isikhathi ukuthi i-institutional discrimination ebonakala maybe endabeni zokuthi even kuma-credit ma uthi uthenga indlu uthole ukuthi ma umuntu onsundu unikezwa i-interest rate ephakameyo ukudlula umlungu.
Hallo ke ngumnumzana Dan Moyo esigqibela ke uhlelo lothulo lamhlanje igama lami ngu Chris Gande asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo 7:30 ntambama.